abantu kabazenge bebothelele kuzanu njalo izanu kayifonyelwanga ukuthi khona ixhaswe izitha kumbe izanda yakhutshwa ikhutshwa ngokuthi khona beke ngabantu abathengisayo ukwenzela ukuthi bedileye istruggle abantu they were not bonded kuzanu so ke lokhana ukuthi bathi bayakhupha ibizo likamgabe laphana ngoba seku-opposition kumbe support opposition i-freedom of association isebenzani kubo isebenza nxa kuphela i-association eyabo bona ukuthi khona kumele umuntu evotele izami kumbe ihlale kuphansi kwezami umntomo ongalunganga lo ukuthi khona bethi bona balemibhobho singasikwazi ukuthi khona people were actually disarmed kuma-assembly point umbhobho kathesi izikhali ziku-ami ku-amari ye-ami lo hambe ezitha izifuba wawuphiwa ngubani lo mbhobho
sesisizwa amazwi lana ekhulunywa ngumongameli Robert Mugabe ngendlela asebekhuluma ngayo ngelemelisi lelebhilithani singabe sesibona sokubuyela kulokhuyana yini
kuvele khona inyoni iyazwakala ngokukhala kwayo ngaba zezele besuke khona lapha babetshintshe nje kuphela ibhathi nje kuphele lefesi kuthiwa khona kulothiwenga kulo mnangakho kuphela kodwa vele lokho bekhona khona laphana yikho lapha bakhona sikubonile lokhu kudutshula abantu lapha yikho khona lokhana kwakuvele kusenzakala njalo umgabe yena ngokwakhe kazilenge bevele kube lo muntu ohambe siyadubula abantu lokho kwadutshulwa abantu open abantu bebukela bekhanyile ngesikhathi segugrawundi lokho kulenzondano zona lenzani ukuzondana lamanye amazwe kube kathi umnankakho akade ekithikithinile wakuthi lapha lalapho wavula sibili ukuthi khona kube lokudlelwana kuhanjelwane kukhunyiswana umlotho lapho kuphambaniseke khona
ngezinye indlela singathini abasebenzi laye umongameli mnankakho njengoba bona sibona bezama ukuthi behuge amanye amazwe
indirectly nje kuphela ekhona yikuthi khona singathi thina basebenza bonke kodwa lwanetshathile ina imizamo yelizwe uyabe ezwile ukuthi nxa besiyakwenza imihlangano yabo leyi bakhuluma ngani iyayijenda uyabe iyazi ngalokho nxa yabe yazi iyayijenda kuthiwe kutshengisa mhlophe ukuthi khona uyabe bavumele ukuthi amfanele ekhuluma lifithi lifithi lathi singama-overtrains kathi asingeke sibalule entweni enjengayona leyo siyasikufuni lokufuna ilizwe leli libe lokuthula hayi khona ukuthi sokungenela amasotha kumbe kungenela ama-overtrains